Ujayelekilenje ukuthi nxa kuzaba lomhlangano omkhulu ungabe ngowesadiki kumbe ungabe ngweAfrica Union kumbe oUnited Nations abamabandla aphikisayo bayakuthanda ukuthi bayabuthana beqalise ukwenza izinto ezenza ukuthi omunye wababotshwe besenzela ukuthi behlambaze ilizwe leZimbabwe bezama ukufaka iZimbabwe ukuthi ibe khona ku-agenda yemhlangano leyo ebizwe ngenxa yokuthi kumele ibe khona ingabizelwanga iZimbabwe. Siyakwazi ukuthi iZimbabwe ingene kukhetho ngo-2023 lapho abantu beZimbabwe abakhethe khona ibandla leZANU-PF ePhalamente bakhetha ubaba uMnangagwa ukuthi akhokhelele okweminyaka emihlanu elandelayo. Yikho-ke kathesi bakhona abalesifiso sokuthi lokho okwenzakala last year kube ngokumisiwayo kungayenzakali. So yikho belokhu besilwa lakathesi. Lakathesi sisiya kusadiki, iZimbabwe yahosta isadiki. Umongameli upresident uMnangagwa uzathatha i-chairmanship yesadiki. Abakufuni khonokho, bafuna ukwenza udlakela lo dlame ngesikhathi lapho iZimbabwe sizafuna ukuthi ilungiselele ukuhosta isadiki. Lokhu bekwenzela ukuthi iZimbabwe ihlanjazwe, njalo kuyimzamo yokuthi isadiki ipostpone isummit yayo eZimbabwe, lo mongameli upresident uMnangagwa engangeni kusadiki as the SADC chairperson. Kodwa yikho ubone uminister we-Home Affairs ubaba uKazembe Kazembe la umongameli upresident ekhuluma ngomngcwabo kababa uBrigadier General Chaminuka ukuthi hayi asenzeni izinto ngokuthula, asiphileni ngokuthula, siyakhe ilizwe lethu. Labo abafuna ukwenza udlame lodlakela, umthetho uzabajezisa, umthetho uzakwenza ukuthi kuvikeleke isizwe kazi seZimbabwe.
Ye, akusitele baba Mdudza, ubona zani kutshoni konke lokhu, njalo kuya ngaphi?
So lokhu thina njengabontanga abeZANU-PF sithi thina kuyasithokozisa ukubona ukuthi iZimbabwe layo isifakwe kumap nge-development eyenziweyo ngumongameli langebandla lakhe langurhulumente wakhe. Thina kithi kuzithabisa ngawa siyabona imigwaqo uyalungiswa, sibona ama-networks alungiswa, sibona izinto eziningi ezitshengisa ukuthi izifiso njalo lezithembiso zikamongameli ayezibekile efuna ukukhankasela ukungena ukuba ngumongameli ngo-2023 useqalisile ukuzifeza. Yikho-ke thina kithi sithi hhayi lokho okwenzakalayo abafuna ukuzama ukuba ngumsindo bezama ukuzibophisa besenzani kababotshwe, ngoba aso sikhathi sakhonokho, isikhathi sokwakha ilizwe. Umuntu wonke kabuye ebe part and parcel for laba bakhe ilizwe. Umongameli uyatsho ukuthi ilizwe lakhiwa libuswe lithandazwele ngabanikazi bayo.